sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kumpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Beer outlets and nightclubs to remain closed during the lockdown period. Public gatherings to be limited to not more than 100 people with observance of public health measures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown zisuka kusibanga se-level 4 zisiya ku-level 2.
I want to commend the principal, the teachers and the officials working with the parents to make sure that learning in the school is safe. And we also want to use this opportunity to commend the government, the partners, the Ministry of Primary and Secondary Education, including the Ministry of Health.
Abenhlanganiso ye-UNICEF bethekelela isikolo se-Westleigh Primary School eHarare namhlanje ngenhloso yokuyazibonela isimo esisesikolo. Omunye wabalwa kumviyo enkululeko ekuviyo leZipra obelilunga lezaphu, uMnumzana Johnson Mthenjwa Mkandla, obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo, ubekiwe namhlanje emathuneni awe-Lady Stanley Cemetery koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uyekethise iziqondiso ze-COVID-19 zisuka kusibanga se-level 4 zisiya ku-level 2. Phansi kwaleli nyathelo, uMongameli Mnangagwa wengezelele isikhathi sokusebenza kwabamabhizimusi ngelanga esithi imizamo eyenziwa nguhulumende wakhe yokumelana le-COVID-19 ikhanya isebenza. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
Sethula isaziso sokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19. UMongameli Mnangagwa uthi amabhizimusi asezavula kusukisela ngo-8 ekuseni avalwe ngo-7 ntambama. Indawo zokunathela utshwala emahoteleni lazo sesizavulwa ngabo-8 ekuseni zivalwe ngo-10 ebusuku. Amabhotolo store kodwa asezavunyelwa ukuvula ngabo-10 ekuseni avalwe ngo-4 emini yantambama, kodwa amabhawa lama-nightclub abikwa ezizaqhubeka evaliwe. Isiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ese-curfew siyekethisiwe, ngakho-ke abantu sebezaqala ukuhamba ngabo-5:30 ekuseni bagcine ngo-10 p.m. Abantu sebezavunyelwa njalo ukuvakatshelana emadolobheni ehlukeneyo elizwe. UMongameli uqhubeke ethi abantu sebengabuthana kodwa bengedluli abalikhulu i-100, njalo kumankampani sokuzavunyelwa izisebenzi eziyisilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% ukuzosebenzela khona.
Beer outlets and nightclubs to remain closed during the lockdown period. Public gatherings to be limited to not more than 100 people with observance of public health measures such as wearing masks, sanitizing, social distancing and temperature checks.
Abavela kwamanye amazwe bazaqhubeka bevunyelwa ukungena elizweni kodwa bephethe ingwalo zabo eziveza ukubana kabalayo i-COVID-19 besebenzisa indlela eye-PCR phakathi kwamahola angaba zinsuku ezimbili, 48 hours behloliwe.
Vaccination is a critical prevention measure. I therefore urge all of us to get vaccinated and continue to adhere to all the other recommended prevention measures.
UMnumzana Tafatswa Chikandi wayisakamuzi zaseHarare ngomunye wabamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende.
Sinokubonga uMongameli Mnangagwa ngokuvula izinto akwenzileyo. Siyabonga ukuthi kathi sesikulevel 2 sisuka kulevel 4. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibone indawo ezinjengama-bottle store, le-transport, amabhasi lokunye kubuyela emgwaqweni, ngoba kuyabe kuyenelisa ukuthi labo bade bengasebenzi labo bekwanisa ukuthola imbijana leyo abese bekwanisa ukuyithola njengoba bebehlezi isikhathi sonke lesi. Okugcina nje ngokuthi ngabe kuyayenza, ngabe bakwanisa ukulungisa indaba ye-transport le, ngoba emgwaqweni kuyadula lapha ukutravela. Sicela ukuthi bayabonisane njengohulumende lezukhu bebonisana ukuthi bengayenza njani kulolu daba lwe-transport. Ye, siyabona izitimela zibuyile kodwa azazakali ukuthi izitimela lezi ziku-condition enjani. Ezinye zakhona anye zakudala vele ukuthi sesingasakwazi ukuthi zizakwanisa ukuyenelisa yini ukuthi abantu befike ezindlini ngesikhathi.
Ingcwethi ecobungula ezomnotho lezombusazi umnumzana Pride Mkhono uthi kuzanceda kakhulu ukuhamba kwabantu ngoba ibisinzima impilo ikakhulu eyezisebenzi.
Ukwehliswa kwezinqumo ze-lockdown ebezikhona kusukela ku-level 4 besiya ku-level 2 yinto esingathi izanceda abantu abaningi kakhulu, ikakhulu sikhangelana nokuthi abantu abaningi abasebenza emadolobheni bebengasakwanisi ukufika ezindlini zabo ngesikhathi esikhona ngoba uhulumende amabhasi akhe ezupu engakwani, njalo besesaba ukubotshwa ukuthi bengagada imitshova emshikashika bayabotshwa ngamapholisa ebhadalisa imali eziningi kakhulu. So lokhu kuzokuzenza ukuthi abantu labana abakade bengasakwanisi ukufika ezindlini zabo ngesikhathi bafike ngesikhathi. Kodwa nxa sesikhangela nje phambili sibonda hhayi vele lokhu befake i-level 4 lockdown ibingasancedi lutho ngoba vele i-COVID yakhona ibisehlile, njalo sikhangela amanye amazwe anjengabozambia besenza ama-election. So ngani izinto zokuthi zibe ngezombusazwe zingani zilokucatshelana phakathi kwendaba zombusazwe kungaselani lokuthi impila kahle yabantu iminjani esikhangelani ne-COVID.
Abenhlanganiso yabamabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers bathi bajabule ngenyathela elithethwe nguhulumende ngoba bebevele sebemlobele becela ukubana ngabe bayengezelelwa isikhathi sokusebenza. Abamankampani amaningi bebevele sebeqalisile ukuncedisana lohulumende kuhlelo lokuhlaba izisebenzi zawo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli elizweni ukuze umuntu wonke abuyele kwimpilo yansuku zonke kungela migoqo. Iyincwadi zezempilakahle zithi inyathelo lithethwe nguhulumende liyancomeka kodwa zixwayisa uzulu ukubana angacabangi ukubana ilizwe seliphumile engozini yalolu bhubhane. Ngakho-ke kumele aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuzivikela, elondoloza ukuhlanzeka, ukugqoka ama-mask, ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ye-vaccine, ungasondelani duzane laduzane, i-social distancing lokunye. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu abalishumi lanye 11 abakhulelwe yi-COVID-19 izolo, abalikhulu lamashumi amabili lanye 121 babantu laba abahlolwe ngalanga linye bafunyenwe belegciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.7 million asebehlatshiwe ijekiseni lesibili. Lokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane eZimbabwe nyakenye ngombimbitho solobolele abantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4,493. Uhulumende uthi ulesifiso sokuthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lufinyelele izigidi ezilishumi 10 million zabantu kumbe isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe liphumelele empini yokulwisana lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nguPraxitus Jeremiah.
Kunjalo nje, inyathelo elithethwe nguhulumende elokuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19 lamukelwe ngenjabulo ngabakumsebenzi etshiyeneyo elizweni. Umnumzana Brisky Ncube osakhulayo oyingcwethi kwezemidlalo uthi lokhu kulakho ukuthuthukisa impilo zabasakhulayo ikakhulu abakumsebenzi wezemidlalo. Asizweni exoxa ngalolu daba lo Mike Hove weStudio 7.
Ukuvunyelwa kokuqalisa kwemidlalo nguhulumende, ngathi mina ngesikhiwa it was a decision that was long overdue, into vele ebisiphuzile ukwenzakala. Sithangele ukuthi khona ezemidlalo besezidlale almost maybe nxa kuyi-football almost 2 years bengadlali, abanye of course kuke kwavuleka emuva but bekungela activity eningi kusport. So uma uhulumende esevumele ezemidlalo ukuthi khona abadlali baphatheke, kuyinto enhle, kuyinto ebalulekileyo ngoba lokhu kunika even ama-teams isikhathi esaneleyo sokuprepare. Bakhona abanye maybe bakhayelane lama-tournaments kumbe bakhona abanye for example i-soccer kwamiswa ichibuku Super Cup ingakapheli, i-Premier League yagcina kudala kudlalwa. Khathesi we have also the women's team Black Rhinos that is playing Confederations Cup. So ukuvula kwe-sport kuyinto enhle kulabantu abaphila ngesport. So nga isport le ivaliwe ama teams amaningi bekunzima ukuthi asupport ama players abo. Lanxa kathesi kungaba nzima njalo ngoba mhlawumbe kungela nzuzo eningi ebuyayo through sport. Kodwa khonoko nje kona kuvuliwe i-sporting activity. I-sport ikhave into eziningi. Sport is employment, is an industry. I-sport again is a place of refreshing. So at least ukuvula kwemidlalo kathesi is a welcome development.
Njengoba inhlelo eziningi ezijonge ukuthuthukisa abasakhulayo abakwezemidlalo beziphazanyiswe ngohlelo lwe-COVID-19 lockdown, kubona ngani isinqumo esithethwe ngohulumende ngeveki edlule sizabasiza na?
Ngibona ngani lokhu kungaphathisa, kungabasiza ngoba abanye vele bebengatholi isikhathi evini sokuthi ba-traine. So ukuvunyelwa kokuthi kokhona i-sport kathesi ngenziwa, I think is welcome development. Into mekhona mhlawumbe uhulumende ayinanzelele yikuthi khona nxa esevumela isport kuqakathekile ukuthi khona bakhangele kakhulu i-junior sport development.
Kukhona na okungenziwa nguhulumende kanye lamaqembu achiyeneyo ukubona ukuthi abadlali bavikelwe kuleli gcikwane?
Okokuqala okungenziwa ngabadlali lamaqembu yikuthi kokhona bananzelele ukuthi siphila phakathi kwesimo se-COVID-19. So indaba yokuvikeleka kwabadlali ayibe kakhulu ngathi mina ezandleni zamaqembu. Amaqembu yiwomelikho khona abone ukuthi khona bayavikela abadlali babo. Abadlali bonke abangahlatshwanga bekungakhuthazwa ukuthi khona bahambe bayethola umjovo we-COVID-19 ukwenzela ukuthi kwakhona lanxa imidlalo le isivunyelwe, ama-chances abo okuthi mhlawumbe babambe umkhuhlane kumbe balinyazwe ngumkhuhlane we-COVID-19 abe emancane kumbe abe ehlile. So into yokuqala emele yenziwe yikuthi uhulumente, njengoba kunguye ophethe indaba zokuhlatshwa through Minister of Sports and Sports and Reconciliation Commission, uhulumende kaprovide abezemidlalo umjovo owaneleyo mbi ivaccine eyaneleyo ukuthi abantu bonke abakusporting field abakhululekileyo bahlatshwe ukuze kubasize bavikeleke umkhuhlane we-COVID-19. Nxa sokunjalo amaqembu njalo alandele izimiso lezinqumo zonke, bithi kuma-trainings, bithi kuma-games abo balandele izinqumo zonke ezifakiweyo ukuze bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19. Nxa bengenza njalo then sokungaba ngcono ukuthi kokhona i-sport isingaqhubeka kungela angozi enkulu yokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19.
Lo ngumnumzana Brisky Ncube osakhulayo oyingcwethi kwezemidlalo obexoxa ecingweni lo Mikeove we-Studio 7 ekobulawayo. Abenhlanganiso yamanyano wamazwe omhlaba kunhlangothi olubona ngezemfundo lenhlelo zabantwana e-UNICEF bamanyene labogatsha lukahulumende lwezemfundo ye-primary le-secondary besethekelela isikolo se-Westley Primary School eHarare namhlanje ngenhloso yokuyazibonela ngawabo isimo esisezikolo ngokuphathelane le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Besethekela lesi sikolo, abe-UNICEF bavize ukuba bayasuthiseka ngemizamo kahulumende yokumelana le-COVID-19 kanye lamalungiselelo akhe ngaphambilini okuvula kwezikolo, ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana babuyele esikolo kodwa bevikelekile. I-UNICEF iveze ukuba isebenzisa isikolo se-Westley njengendlela yokudinga ukuba lusizo bani olungaphiwa izikolo emizameni yokulwisana le-COVID-19 ezikolo. Abantwana bebegeza izandla, begqoke ama-mask njalo belandela iziqondiso zokungaminyani eze-social distance ngesikhathi abantu bemzini laba besethekelela lesi sikolo. Umkholi we-UNICEF kwele Zimbabwe umnumzana Tajuhin Oyawale uthe inhlanganiso yakhe iyasuthiseka ngabakubone kulesi sikolo.
And I want to commend the principal, the teachers and the officials working with the parents to make sure that learning in the school is safe. And we also want to use this opportunity to commend the government.
Ngifuna ukubonga umholi wesikolo lesi labazali ukuba bayanceda ukuba esikolo lesi kusebenzeke ngcono. Sibonga abogatsha lwezemfundo lolwezempila kahle ngokusebenza nzima ukuze kusebenzeke ezikolo.
I'm pleased that kids are back in school and look forward to all that we all need to do together to keep them in school but also keep them safe.
Uqhubeke esithi izikolo eziningi kumele zifunde isibonelo esihle sokusebenza kwesikolo se-Westley Primary. Sona athi senze okuningi okufana lokuba lendawo lapho okufaka khona abantwana ababanjwa iCovid-19 njalo lokulandela kweziqondiso zenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization. Ubhala ugatsha lwezemfundo unkosikazi Thumisang Thabela uveze injabulo ngakubona eWestley Primary School.
Namhlanje besilapha eWestley Primary School sihamba lomkhulu we lizwe ku UNICEF u country director ezokubona ukuthi ezikolweni zethu silungiselele kanjani ukuvula njalo sivule kanjani. Sijabulile ukuthi sithe sifika lapha safica ukuthi konke okukhulunywa ngabezempila kahle labe World Health Organization isikolo lesi siyakulandela. Sithethwe ama temperature, sasanitizer, ama mask abantwana bayagqoka. So sibesifisa ukuthi sibesifisa ukuthola sifica ukuthi kukhona abantwana bayafunda.
Omunye umbalisi esikolo lesi ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi bayathokoza ngokuvakatshelwa ngabe UNICEF esithi kumele izikolo ziqakathekise ukulandela kweziqondiso ze-WHO nohulumende zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ah, namhla sithabile ukuvakatshelwa esikolo sethu. Zilutshwane izikolo ezivakatshelwa ngu-permanent secretary labantu be-head office konke ne-province eHarare yonke. So ngithabile ngoba isikolo sethu I think it's one of the best schools including ama-results. So yikhona bebuye lapha.
Iningi labantu eZimbabwe lembono etshiyeneyo ngokuvula kwezikolo ngalesi sikhathi, abanye besekela ukuvula kwazo, abanye njalo besithi uhulumende ubengenza amalungiselelo agcweleyo okuthi abantwana babuyele ezikolo lokubona ukuthi bavikelekile ku-COVID-19. Ababalisi labazali labo bebekhala ngendleko yokuhlawulela izifundo lokunye besithi kabazange banikwe isikhathi eseneleyo sokulungiselela ukuvulwa kwezikolo. Themu le eyokugcina yomnyaka izabande ukwedlula amanye amathemu ngoba isibambanisela amathemu amabili njengoba izikolo zazimele zivule okwethemu yesibili ngoNhlangula. Kodwa ngenxa yokuqhamuka komkhakha omutsha we-COVID-19 Delta variant izikolo azisavulwanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu lisiphendula ukuba yimikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimoto ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa lelo hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba inhlelo zentuthuko eziningi eMathabeleland ezibalisa ezokuthelezela ukwakhiwa kwezibhedlela, amakilinika, izikolo, ledamu leGwayishangani kanye lomgwaqo weBhinga Siyabhowa lowekhama TV Bhinga okukhangelelwe ukuletha inguquko ezigabeni zeMathabeleland. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo webandla leZANU-PF eMathabeleland North, uMnumzana Richard Moyo, emhlanganweni lezinye iziphathamandla zeleli bandla elubane namhla. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa loMnumzana Richard Moyo, yena futhi ongumphathintambo kahulumende eMathabeleland North, osichasisela okuningi ngalezi nhlelo.
Ithi Gwayishangani sakhulunywa ngayo kudala since 1912, but sithanda ukubonga ubukhokheli bomongameli ubaba uMnangagwa le-New Dispensation. Uqaliswe ukufakwa i-first brick nge-Second Republic and kati lo nyaka mhlaka-30 December idamu lalabe liphelele ukwakhiwa eleGwayishangani dam. Ezamagetsi ilizwe lonke leZimbabwe lithembele ema-North kakhulu eWangi. So ungakhumbula ukuthi akaledlulele sithwele nzima ngokuswelakala kwamagetsi elizweni, but ukubaba uMnangagwa kubona kufanele ukuthi ku-extende kube lo unit 7 and 8 eWangi and kuyakhiwa, sekuyakhiwe ukuthi lakho kuyaphela lo nyaka and ukuthi sabe sisikhangelele ukuthi sabe singaselahlupho lwamagetsi elizweni, ama-load shedding kabe sengwani sokungconywana. Kubuye ngikhulume ngakho futhi ngikalakathi esibhedlela esikhulu esiyakhiwayo eLupane, sasingala provincial hospital eMathabeleland North. Sasithembe iSaint Luke's Hospital, but kathesi ungahamba uyegala kule nkalakatha esibhedlela esesabisayo esakhiwayo eLupane esilapho konke okwakucabangela ukuba khona ezibhedlela ezinkulu ezokwamanye amazwe kuyabe kukhona elupane kuyakhiwa then sasikhuluma ngemgwaqo esihlala sikhala ngayo uza abantu bekhala ngayo kakhulu iBulawayo Nkayi Road le iBulawayo Tsholotsho Road last year iBulawayo Nkayi Road uhulumende ufakile itara ku 6 kilometers lonyaka ibinikwe ibudget ukuthi ihambe 14 kilometers but ngokunxa ukwazi ukuthi izulu eline last year beline labulala imgwaqo and imgwaqo yena leyo layo ifakiwe under i-emergency road rehabilitation bekungasahambe kusuka koBulawayo usiyafika eNkayi abantu athi sebephuma ngomgwaqo weguwe ukuze beyefika kuhle eNkayi but uhulumende ngaphansi kohlelo lukhulumileyo sekugrade umgwaqo lona kusukela bokugcina khona itara last year waze wafika eNkayi then kusukela Bulawayo Tsholotsho Road kusukela eChelma sekugradiwe lakho uze uyefika eTsholotsho kodwa phezu kwakhonoko imigwaqo yona le imbili inikwe imali engange 700 million ukuthi ikufakwa itara kucontinue le kuBulawayo Nkayi Road kuyathova 14 kilometers la ngapha kuBulawayo Tsholotsho Road lakwa maybe kuzafakwa o 20 kilometers nxa kuhambe kuhle ngeplan zikahulumende ngoba iyaget budget.
Kodwa umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo eMathebeleleni North kubandla le-MDC Alliance uthi eminye imigwaqo okukhulunywa ngayo ilokhe ingakalungisiswa.
Ikhama TV Binga Road lekhulunywa ngayo Mamhlanga iqiniso elikhona ukuthi as we speak kathesi kulowo mgwaqo kakuhambeki. Ungaze ufike eKhama TV kwampana usiya eBinga iDust Road kwesinye isikhathi izibe ngcono ngoba iyahambeka ukwedlula umgwaqo nalo okuthiwa iKhama TV Binga Road. Akusahambeki izimota zabantu ziyafa noma akade befuna ukuthi bebone i-tourism kabasakwanisi kuhamba. So nxa uRichard ekhuluma ngokuthi umgwaqo lwana bayawulungisa kangikwazi ukuthi bangabe bazawuqalisa enxa yokukhuluma ngezinto abazazenza next year ngoba okwakhathesi kakula lutho olukhona kuground. Thina yithesi kuground asiboni lutho, akula lutho olukhona.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lihlezi lisithi umnotho weMathebeleland uyasuswa kulesi isigaba uyethuthukisa ezinye. Kodwa umnumzana Richard Moyo uthi lokho akunjalo ngenxa yohlelo lwe-devolution. Asizweni amazwi kamnumzana Velile Moyo oyisikhulumeli saleli bandla.
Hlubo kokuqala thina eMathebeleland iZANU-PF iZANU-PF whether a new dispensation or old dispensation yithi kuyafana kodwa sikhangeleke imizekelo elethweke ngubaba Richard Moyo ngaphansi kweMathebeleland North ekhuluma ngendaba yama constructions ama roads eMathebeleland North. Ngifuna ukuthi ngisho okwaqala ukuthi iZANU-PF iyazakala ngokusenga izimithiyo ukuthi mase kuzafika ama election iyaqalisa ukuthi isenge izimithiyo ikhuluma into engekho isenzela kuphela ukuthi abantu bayivotile bethi yasebenza. Kanti njalo futhi ke selokhu sayibona iZANU-PF emandulo iyaqala ama projects angeke aphele. A new dispensation le take over ngabe kuthiwa iqale ngama project ayivele ekhona emila afana labo Nkayi Road ngabe sikhuluma kunje besithi sesiqedile Nkayi Road sayithatha sayiphelelisa manje sayiphelele ngabe kuyezwakala manje bakhuluma ngezinto abathi baziqalile kodwa ezingela umphumela kumbe ezingela into ebambekayo singayisho sithi nansi into ebambekayo lapha ke iZANU PF siyenze lokho.
Ezinye iziphatha amandla zebandla leZANU PF ebezikulo umhlangano namuhla eLupane zivalisa umnumzana Kembo Mohati, Love Momatuke, Douglas Mahia, Omega Hungwe, Tendai Chirau, Lotafatswa Mugwati. Lithiye indlebe kuhlelo lwe-Studio 7 kusasa ekuseni ngo-6:30 p.m. lapho esizaqhubeka ngengxoxo yethu lomnumzana Richard Moyo kanye lomnumzana Dubeko Sibanda ngenhlelo zentuthuko kanye lamalungiselelo okhetho oluzayo. Omunye wabalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra obelilunga lezapho umnumzana Johnson Mthenjwa Mkandla obhubhengo lwesine lweviki edluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni aweLady Stanley Cemetery okwaBulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Amalunga ebandla lezaphu athi adane kakhulu ngokudlula kukaMkandla, bethi izimpi abezilwa bezizinkulu kakhulu njalo zizinengi. Umnumzana Percy Bebe, umgcini sihlalo we-National Council of Elders kuzaphu, lapho uMkandla obelilunga, uthi ikhansile yabo ngeyokuqondisa umthetho.
UJohnson ke nguyobe sincedisa nxa kulamacala umsebenzi we-Council of Elders. It is one to guide, two to advise, three to conduct ama elections ezaphu, four esikwenzayo ukuthi nxa kulezinto ephathini ezingahambi kahle siziqondise.
Umnumzana Ernest Malandu Moyo olilunga lezaphu uthi umuyi ubhubhe elokhu elwisana lokuqondiswa kodaba lwegukurahundi.
Angimangali abantu bezanu bengekho lapha bengamdikilanga bangakhulumanga ngayo ngoba lokhu belwisa into yegukurahundi. Umdala egukurahundi waqala kudala kusukela kumgabe bazama kuyilungisa yahluleka. Lakhathesi lumnankagwa la yenza the same thing because kwenza ukuthi yehluleke ukuthi umnankagwa wa-create i-commission sebhoda ngale kwe-commission esebenzisa izintona besebenzisa amanye ama-pieces a-decision ayilungiswa umkandla.
Umnumzana Themba Mlala, umsekeli kamgcini sihlalo wezaphu ezabelweni zemathebeleland, uthi akudingwa omunye umuntu ukuthi amgcobe ubuqhawe kodwa imisebenzi yakhe iyatshengisa.
We can't mention amaqhawe eZimbabwe nxa singamishenanga ubaba uJohnson Mkandla. And uJohnson Mkandla akunidi ukuthi khona kuthiwe uyadeclarewa. He declared himself because it says here, I fought a good fight, I have finished my course, I have kept my faith. Okuyikuthi uNkulunkulu layo uyakwazi lokho, akula muntu omunye ongathona emdeclare.
Omele abatsha ebandleni lezaphu umnumzana Ndodana Moyo esabelweni seMathebeleland South uthi uMkandla ubachiyele ingqobe ngesibindi leqiniso abelalo.
Ube ngubaba, ubaba omela iqiniso zonke insuku. Ngesikhathi esichiya ubephethe umsebenzi onzima kakhulu wokulwisana lohulumende wezanu PF ukuthi abuyisele ama-properties ezaphu lawezipra. Njalo ube ngomunye walabo ababelomdala lebandla bethenga lawo ama-properties.
Umnumzana Langton Mkandla, umfowabo kaMuyi, uthi balahlekelwe kakhulu njengemuli lezaphu.
Thina bakomkandla silahlekelwe kakhulu ngokufelwa nguJohnson. UJohnson ube indoda, ibizwe lakhe mina ngkwami umna wakhe ngingulangithoni uMkandla ngathi ngusibuta ngoba uJohnson lapho kulohlupho khona, lapho kulobunandi khona komkandla ube khona, wadedicate impilo yakhe ekukhululeni ilizwe laze lakhululwa.
UMuyi wazalwa mhla ka 15 Ncwabakazi ngomnyaka ka 1939 eFort Rickson, ezalwa nguJabezi Mkandla loMaria Mkandla. Wenza izifundo zakhe esikolo seSt Charles esiseFort Rickson, waya eSt George's eLupane, waphinda wayafunda eMpandeni Mission kanye leLupane Mission. Ezinye izifundo zakhe waziqhuba eseyinyathi Mission kanye lalapho evalelwe entolongweni eyegona kudzingwa iwawa kanye leConmara. Ngemva kokuthola uzibuse elizweni waqeqetsha izifundo zokuba ligqwetha e-University of Zimbabwe, wathi egqiba izifundo zakhe wayasebenza njengomantshi. Kungaleso sikhathi engumantshi lapho ayesiza abantu abahlukunyezwa lapho ibutho le-5th Brigade lize lahlasela uZulu wezabelweni zeMandebeleni leNkabazwe labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 kusiga esagcina sibizwa ngokuthi ngumbhuqazo wegukurahundi. Kwathi ngomnyaka ka-1998 wakhokhela ikomiti eyayikhangele ukuhlawula ababehlaselwe ngumbhuqazwe. Ikomiti le yayebunjwe ngabantu beMathebeleland abatshela umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli ngaleso sikhathi ukuba uhulumende axolise mayelana lodaba lwegukurahundi, kodwa ubikwa wathembisa inhlawulo yezigidi ezilichumi zamadola i-$10 million. Okwamangalisa uMkandla labanye bakhe kule ikomiti yikuba endaweni yokuba uMgabe axolise wathi kwaba lixesha nje abantu abahlangahlangana engqondweni bathi umbhuqazwe. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.